Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
La mingithathele lithuba ngibongeke uJonga Khandemiri obesi pathela ke indaba ngolimi lwesiShona. Lingalivuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesihlanu mhlazi ku 29 Mpandula 2022 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, amatitshala athi lanxa ayethembise ukukhalala umsebenzi ngenxa yokungengezelelwa iholo, basebenza ngoba besethuselwa ngokuxotshwa lokuhlukuluzwa.
Akula hulumende osikolisiyo US dollar. Hulumende usinika i-allowance ye-COVID, 875 US dollar. Hayi cushion allowance, 100 US dollar. Ayiyo lapha hamba khona ayenza ihlaya athi uselungisile imali yezisebenzi.
Iningi lilokhe likhala ngokucitshwa kwamandla kagesi mahlayana elizweni, osekubangele ukuthi abantu bathwale amagabha avuzayo bedinga ezinye indlela zokuthola okokusebenzisa.
Uhamba kukagesi kusuka kube lemithelela eminingi kakhulu engemihle. Nxa sinanzelela uzafica ukuthi abantu ikakhulu omama sebesiba lomlando wokuthi bayidinga inkuni, bagcine bengena emathokothokweni lapha sebengabanjwa khona iganyavu.
Ibandla le-Citizens Coalition for Change lithi uhulumende uqamba amanga isithi amafekitali akobulawayo abhidlizwa izijeziso zenotho ezetheswa inkokheli yebandla le-ZANU-PF.
Sokufanele ukuthi abantu bathi gwaqa babone sibili ukuthi bangayibamba njani, ngoba sokusobala ukuthi iZANU-PF sivika ngama-sanction wona angekho, ububi lokwehluleka sebephongukufika nge-sanction.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Amatitshala athi lanxa ayethembise ukukhalala umsebenzi ngenxa yokungengezelelwa iholo, baya emsebenzini ngoba besethuselwa ngokuxotshwa lokuhlukuluzwa. Lokhu kulandela umbiko wethulwa ngumanyano wenhlanganiso zamatitshala oyeFederation of Zimbabwe Educators Unions kumbe iFOZEU, eyazise ukuthi amatitshala azakhalala umsebenzi kusukela kuyona le iviki, kodwa lokhu akwenzakalanga. Inhlanganiso elwela ilungelo lamatitshala emaphandleni e-ATUS isole okwenziwa nguhulumende isithi usebuyisela emuva imfundo yabantwana ngokungabhadali amatitshala iholo elifaneleyo. Sixoxele isikhulumeli senhlanganiso ye-ATUS, umnumzana Themba Kuye Moyo.
Sithi nxa sicela kuhulumende ukuba akhangelisise iholo lethu, azame ukulithi alithuthukise liyefika ekutheni i-living wage. Esithini esiyibona i-living wage iyimali esasiyihola kungakafika u-2018 October. Imali yayingange $540. Ngaleso sikhathi ndatheli mfuna ukukhumbula ukuthi isinkwa sasiyi-90 cents. Lamuhla umbalisi uhola imali engafiki $100 kusalari yakhe nxa sikhangela i-RTGS. Ngangizwa abantu besithi uhulumende kholisa izisebenzi zakhe i-US dollar. Akula hulumende osikholisa i-US dollar. Hulumende usinika i-allowance, allowance ye-COVID, 875 US dollar. Hayi cushion allowance, 100 US dollar. Ayiyo lapha hamba khona ayenza ihlaya athi uselungisile imali yezisebenzi, ayethi ufake i-25% ye-$100 ye-allowance. Nxa sikukhangela thina sifuna i-540 US dollar. Hulumende nethi nxa siyahlala phansi reviewer athi uyenza 50, athi uyenza 20%. Sizama ukukhangela sibona ukuthi ukuthi kasihambi sonke lohulumende. Sithi nxa sesibhalele ukuba matanga incwadi asiphendule, asitshele ukuthi uhulumende useyenze imizamo eminingi. Sikhuluma ngabo 100% increment yemali engasimali. Abantu bengalibali ukuthi ibond i-RTGS iZimbabwean dollar asomali, ngesilungu bathi i-surrogate currency. Imali yana yathi ifakwa ngomnyaka eyafakwa ngawo, kwathiwa senzele ukuthi senelise ukube sinikana intshintshi. So uhulumende usiholisa intshintshi ukuba matangathi bakhweza 100% intshintshi. Izisebenzi kakusazizondisi, izisebenzi kakusazethu. Thusi.
Manje njengoba belike lazisa ukubana uhulumende nga engafezi izifiso zenu lizatshengisela ngokungayi emsebenzini. Ungasitshela ukuthi kumi njani kwakathesi ngodaba lona lolo?
Umzabalazo wezisebenzi phecelezi i-workers strike elizweni leZimbabwe ihlangana lezinto eziningi ezibalisela ukuhlukuluzwa kwezisebenzi, ukumezwa kwezisebenzi okukhulu kakhulu, ukubotshwa kwezisebenzi zingelamacala, ukuxotshwa imisebenzi okungekho emthethweni, ukumiswa emsebenzini okungekho emthethweni. Konke lokhu yikho esithi nxa sibiza isimemezelo sokuba izisebenzi kodwa kuyisinqumo esisithatha ekugcineni sokuthi izisebenzi kazibeke phansi izikhali, sihlala sivulile iminyango silalele ngezindlebe zethu ukuba zinxuswe. Hhayi, siyenxuselwa ihlaya le-NJNC. I-NJNC kunini sakhuluma kwaze kwafika izinga lokuba uhulumende laye hayi siyamangala. Kathesi uhulumende nxa esebiza into ayidilizayo, nxa seyibiza into layo ayikhulumayo ukuthi hhayi ayisisebenzeli nxa sixoxisana ngemali. So kumele kuvulwe inkundla ezintsha zokuthi abantu, izisebenzi, lohulumende, lomqhathi hlalisane phansi kukhulume ngeholo. Nangu uhulumende uvuke buyela khona phana emanqweni. Mhla ka 26 amalunga ethu e-Athuzi siyawabonga kakhulu njalo siwatshayela izandla ukuthi abeka phansi izikhali. Kulabantu abazakhuluma belandela amanga ayiwa athenjwe nguhulumende ukuba umhloliso ka-grade 7 iyabhalwa. Kutshengisa ukuthi abantu bonke basemsebenzini, izikolo zonke bezilabantu, kutshengisa ukuthi abantu bonke basemsebenzini.
Alo-ke ngumnumzana Themba kuye Moyo, isikhulumeli senhlanganiso elwela ilungelo lamatitsha la emaphandleni i-Athuz, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 eselubhane. Iningi lilokhe likhala ngokucitshwa kwamandla kagetsi mahlayana elizweni osokubangele ukuthi abantu bathwale amagabha avuzayo bedinga ezinye indlela zokuthola kokusebenzisa endaweni yawo. Inkampani ebona ngokwethulwa kwawo eZimbabwe Electricity Transmission and Distribution Company ithi udubo lolu lubangelwa luhlupho olusezitijini zekaribhale wange. Ukuze sizwe ukuthi udaba lolu luphatha njani abantu, usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lomnumzana Thembelani Dube, isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association.
Uhlupho lwamagetsi koBulawayo luqhubekela phambili singazi kumbe ilizwe lonke, kodwa kukhanya ngantiwa ilizwe lonke kunjalo. Esikunanzelayo ngohlupho lwamagetsi ukuthi emalangeni adlulileyo mbe singathi emavikini adlulileyo lukhanya lusengezeleleka. Sike sabona le mbiko ephuma kuyo izesa eveza ukubana bebeke baba lomhlangano yalalela laba abagebhi imigodi mbe singathi ngama miners. Kulowo mbiko ke bebekuvezile ukuthi uhlupho lwamagetsi ukhanya luzaqhubekela phambili. Ngakho ke kalu affect kumbe kaluhlukuluzi laba bembayo kuphela. Kodwa luhlukuluza lathi izakhamizi ngenxa yokuthi akula sikhathi esiqondileyo ukuthi amagetsi azacitshwa nini. Emalangeni amabili adlulileyo lapha koBulawayo abehamba azaphenduke phose phakathi kwamabili ebusuku. Ubuvuku wabone kuseni uthi usathi kumbe wenze lokhuyana bawacitshe futhi azayephenduka phakathi kobusuku. So udubo lokusilelwa kwamagetsi luyaphambili, ayisikho koBulawayo kuphela, ngengaxoxa labanye abangaphandle kwedolobho beveza ukuthi labo bahlangana lohlupho olufanayo. Mhlawumbe kungabe kubangelwa ikusilela kokugaywa kwamagetsi kumbe njalo kuyikuthi lapha abathenga khona kibo South Africa lakwezinye indawo mhlawumbe labo bangaba lohlupho olufananayo kumbe ababhadali kuhle abantu bezisa imbelizwe sithi alibhadali izikwelede, maybe sokubangela ukuthi sicine singasatholi igetsi kumbe energy eneleyo.
Njengenhlanganiso selike laxoxisana lesiphathamandla esiphathelane lalolu daba na ukuthi lizwisise ukuthi imbangela yini njalo ingaqedwa ngani.
Uhlupho lwamagetsi koBulawayo luqhubekela phambili singazi kumbe ilizwe lo kodwa kukhona ngantwa ilizwe lonke kunjalo esikunanzelayo ngohlupho lwamagetsi ukuthi emalangeni adlulileyo kumbe singathi emavikini adlulileyo lukhanya lusengezeleleka sike sabona le mbiko ephuma kuye kuyo izesa eveza ukubana bebeke baba lomhlangano yalalela laba abagebhi imigodi kumbe singathi ngama miners kulombiko ke bebekuvezile ukuthi uhlupho lwamagetsi ukhanya luzaqhubekela phambili ngakho ke kalu affect kumbe kalu hlukuluzi laba bembayo kuphela kodwa luhlukuluza lathi izakhamizi ngenxa yokuthi akula sikhathi esiqondileyo ukuthi amagetsi azacitshwa nini emalangeni amabili adlulileyo lapha kobulawayo abehamba azaphenduke phose phakathi kwamabili ebusuku ubuvuka wabone ekuseni uthi usathi kumbe wenze lokhuyana bawacitshe futhi azayephenduka phakathi kobusuku so udubo lokusilelwa kwamagetsi luyaphambili ayisikho kobulawayo kuphela ngengaxoxa labanye abangaphandle kwedolobho beveza ukuthi labo bahlangana lohlupho olufanayo mhlawumbe kungabe kubangelwa ikusilela kokugaywa kwamagetsi kumbe njalo kuyikuthi laba lapha bathenga khona kibo South Africa la kwezinye indawo mhlawumbe labo bangaba lohlupho olufananayo kumbe ababhadali kuhle abantu bezisa imbelizwe sithi alibhadali izikwelede maybe sokubangela ukuthi sigcine singasatholi igetsi kumbe i-energy eneleyo.
Hello ke ngumnumzana Thembelane Dube isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association obephoqa icingwenile Studio 7 ekobulawayo. Studio 7 ithinte umphathi ntambo wezamandla kaGetsi umnumzana Soda Jemu yena othi angeke yakhulume le Studio 7 ngoba engaphandle kwelizwe. Ivandla le-Citizens Coalition for Change lithi uhulumende uqamba amanga esithi amafikitali akobulawayo abhidlizwa izijeziso zenotho ezetheswa inkokheli yebandla le-ZANU-PF. Sixoxe lomsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC umnumzana Felix Magalela Mafasibanda.
Bathi bona sebediniwe ngokukhulunyelwa amanga besithi bona ama-sanction yiwo abhidliza i-industry kakhulu kobulawayo. Bona abantu bakobulawayo baphuma mhlophe besithi industry yabhidlizwa ngabantu ababebulala abantu bakobulawayo betshintsha ama-industry bahambise eHarare ngabomo baqhatsha abantu abangazi lutho. Siyayazi ukuthi sasilamathi siyasile Dunlop lama-textiles lama-industry amaningi amanye akhutshwa ngabomo esiya relocate eHarare. Konke lokhu babesenzela ukuthi abantu bakobulawayo banxaphe inhliziyo khona bezalandela iZANU-PF. Liyakwazi lokhu esazuze uzibuse since 1980 iZANU ayizange ibe labantu abaningi ephalamenti. Konke lokhu babekwenza bezama ukukhawulisa lokuhlukumeza abantu bakobulawayo ngoba abantu bakobulawayo iZANU abazange bayithanda abayithandi ngezenzo zombhuqazi. Namhlanje baqamba amanga besithi ama-industry abulawe yi-sanction bahamba bedobha abantu babo bazenza ama-business executive behumuza nje.
Amazwe angentshonalanga afaka njani izijeziso, kuyini okungaba kwabangela khona lokhu?
Thina sithi ama-sanction awalapha eZimbabwe enziwa yiZANU-PF bonabo abafuna ukucatsha ngawo. Ama-sanction kwafakwa ama-sanctions abantu abalutshwane okuthiwa ngama-targeted sanction. Kodwa sesibonile mhlophe ukuthi iZANU-PF iyenza i-corruption, iyenza ububi, besidla izimali zikahulumende, khathesi kulabanye abantu abanjengobaba uKembo Mhadi osebenza meleli uhulumende ehola kuhulumende yena vele sebamxothi ukuba ngu-vice president. Kayisuedwa kulabantu abaholayo ngamanye amabizo behola kuphesi kahulumende. Yikho ke siyaxwayisa amahlabi ezulu ukuthi i-sanction ayizange ize diliza. Yayizama ukutshela abantu ukuthi hayi lungisanini i-record ze-human rights. So kungaba kuhle sibili ukuthi i-sanction leyikhangeliswe kahle ngenxa yokuthi izanu PF sicatsha ngayo ingazi yehluleka ukwakha isikolo sikhaya sikhala nge-sanction. Behluleka ukudinga imithi yamanzi sikhala nge-sanction. Behluleka ukudinga mathi imithi yedipa imali yonibisebenzidlele bekhala ngama-sanction. So kufanele ukuthi abantu bathi gwaqa babone sibili ukuthi bangayibamba njani ngoba sokusobala ukuthi izanu PF sivika ngama-sanction wona ngekho ububi lokwehluleka sebephongukufika nge-sanction.
Alo ke ngumnumzana Felix Magalela Mafasibanda umsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC ubexoxa ecingweni le-Studio 7 ekwabulawayo. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba athiyeneyo. Iphephandaba le-News Daily lodaba lokuthi ugatsha olulwisana lenkohlakalo olwezibhak luthi licubungula iziphathamandla zemthethwandaba labomantshi kulandela ukwetheswa ukwekethiswa kwemithetho yesibambiso se-bail eyaphiwa isiphathamandla senkampani ye-Cotco uMaximo Njanji okokuthi othiwa yena wantshontsha i-US$5 million. Iphephandaba le-Herald lilodaba lokuthi owalwa impi yenkululeko umnumzana Hayten Nkomo obhubhe ngolwesithathu uphiwe inhlonipho yeqhawe lesizwe njalo uzangcwatshwa ngesonto. UNkomo wayekuvuyo le-Zimbra. Okwamanje sengidedela emuva ngilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Studio 7, Studio 7, siyalibingelela lonke balaleli ba Studio 7 lani elisiphathelela lezi zindaba, siyalibingelela, siyalibonga njalo. Ngithanda ukuthi ngikhuthaze wonke umuntu ukuthi asisukumeni sonkeni siyevota. Singathethi na ngoba vele bayarobha kakuncedi, asisukumeni sonkeni siyevota ukwenzela ukuthi sibone ukuthi bazarobha njani uma sisukumeni sonkeni. Asihambe nini siphakameni sonkeni siye mfaka umfana.
Ninjani, ninjani bantu Studio 7, siyabingelela lathi, siyajabula ukuthi ama-message ethu uma engafinyelela lathi esinye isizulu sikhuluma Studio 7. Ukhuluma ngoDavis uMndumiso Nkomo, ngikhuluma ngiseGoli, ngibingelela umfowethu Ngwenya Maurice Ngwenya ohlala eGoli lapha eNewlands. Siyazizwa inkulumo lapha abantu baphawula ngombe endlebeni le yokuthi bona ama-sanction aseZimbabwe. Hayi, laba abantu bayahluleka nje ukubusa lokho nje uthona betha masanje even bengakhipha namhlanje kusiyafika uDisemba iZimbabwe yabe lobo njalo. IZimbabwe abantu laba abayibe babusayo yibo abaluthi imali, imali iyadliwa lapha. Nasobona abantu abaningi bephonga ukujoyina iZanu PF bengayisapoti, babefuna ukudla kuphela. Ngiyabonga, ngiyajabula kani umlayezo wami ungafunda uStudio 7.
Uma Studio 7, Studio 7, Studio 7, ngilizingelela lonke uma Studio 7 wonke kunye labentatheli izindaba kubo bonke nalijabulela nalithanda kakhulu. Masithi phambili MRP yayithanda kakhulu ngoba yiye siyehlukanisele iZanu PF esihluphayo. IZanu PF sihluphile sibili, isihluphile maStudio 7 about 42 years, kodwa silethemba lokuthi MRP sisenzele kuhle. Wavuleka igephu, ngiyamthemba umthwakazi, ngiyamthemba kuze kube laphakade. Iloba engaso yini phakathi kokhetho olubuyayo ka-2023 kodwa usenzele kwabasobala ngoba lamhlanje abalali abantu bezanu ngenxa yayo, abalali kumast Studio 7 siyabonga 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 sengathi ungwadwela phambili lathi amaodi ethu siweze kuweze amaodi ethu siweze lathi kade sirekhoda asikazwa lapho kukhulunywa khona sengathi singabonga singayenza kanjalo.
Basakazi abahle linjani, namhlanje ngithanda ukukhuthaza abantu ukuthi asiyeni bhalisa ukuvota abase-South Africa ngeBotswana lazo zonke ezinye iindawo kwamanye amazwe asizameni sebhalisa ukuvota, labasekabe bhalisa ukuvota, sizameni ukuvota ngobuningi bethu umnyaka ozayo. Mhlawumbe uNkulunkulu engasihawukela ilizwe lakithi lilunge. Abadala bathi akulahlwa mbeleko ngokufelwa, asizameni bantu bakithi umnyaka ozayo kube ngumnyaka wokulungisela izwe lakithi. Sesihlupheke kakhulu elizweni lakithi, siphethe ngabantu abangacabangeliyo amasithizeni. Ngiyabonga abasakazi, igama ngu-MK, ngibuya eLupane laphana eShabulanyana. Ngibingelele bonke abantu abasekhaya eLupane, emathiya Chabaphandana, kosebhuku usamagrevis. Ngiyabonga.
Salubonani basakazi beStudio 7, mina ngugogokhanya ngoVulawayo, sicela inyuzi zesiNdebele kuStudio 7.
Salubonani kuStudio 7, sithanda ukubonga kakhulu kubasakazi weStudio 7 labalaleli bonke. Ya, mina ngithanda ukubonga kakhulu kuma-Change Champions, abasebenzi abasebenzela ibandla lethu le-CCC. Hayi, mkhulu umsebenzi eliwenzayo emagumbini amanomhlaba. Siyasibona singababiza sithi ama-foot soldiers abasebenza egroundini, ababona everyday ukuthi abantu baregister ukuthi yonke into ihamba ngendlela. 2023 le kwaoku kuyafezeka, bethanda bengathandi, iZanu-P F iyahamba, kulalapho ezocatha khona.
Halo, Studio 7, njani khona ngapho? Eish, hhathi nasisenkingena, inkinga kakhulu. Eyi, ahulumende wethu loyehluleka, akayazi into afuna ukuyenza, akwazi. Angcono ukufika athiyele kungena abanye, vume kuphela ngena abanye esiperensini. Lapha thina sesihlaseke ngani yingidi, ngathi yazisitsha, ngathi lunywa ngamazinyo. Akunzima kithi abantwana bezimbabwe, sekugcwele iganga njeng nyoni emazweni ama-adakanti khona ngapho. Eyi, lapho esigcwele khona nxa ukuthi izimbabwe izizweni lakithi lisile and futhi libolile ezinzakala kuphalamende aziraitanga.
Hey, Studio 7, umsakazo olonhlonze, umsakazo oncumekayo, siyalincoma basakazi ngomsebenzi eliwenzayo, lenza umsebenzi omuhle kakhulu. Thanda ukubana ngibambele indaba ephathelane le-CCC. Masisilonke ngithi lingakhathazeki kakhulu. Siyazi ukubana impi enkulu esinayo esikhangelani nayo yibhalot. So asishayeni i-gorilla warfare, sibe ngamalicatsha, ngoba sisazi ukubana izano isingena langaphi langaphi, lemlindini, lebhalwini izingela ama-CCC. So impi enkulu yi-ballot box. So asilandeleni abakuchoyo, sizamantu abazwisayo, sizamantu abalungileyo, kodwa sisazi ukubana siya empini 2023 ku-ballot box. Singahluphani njalo singahlupheki kakhulu, sihlupheke kudala. So kasihambeni empini, let's go empini.
Ngelele abasakazi labalaleli, igama Felix Dube weLupane East. Amafitshane ngithanda ukulimukisa abantu bakithi ukuthi iZANU-PF kayilandaba labantu, kayilazwelo, ithanda ukuvotelwa ngoba phakathi kwesikhathi kayilandaba labantu. But what election babuya ebantwini, bathembise abantu izithembiso ezingasoze ziphutshe ezamanga, baveze ama-50 kg omumbu kuma-overage, baveze irayisi elenhlabathi njengoba izinto beveze irayisi elenhlabathi. Then ngithanda umbuzo wami ubuka nje ebantwini bakithi ukuthi lezi zinto uzithola towards election, uzazidla for 5 years yini? Ngoba uzaze uziphiwe next election. Ngize ngikhumbule ingoma kaNduks Malax ethi phakathi kwesikhathi kangithandi but ngithanda ibedroom yami. So ke yikho kukhona all along, nxa engasakuthandi cabanga bani, uthanda bani. Bengakunika ukudla mntu wakithi, dlana uyevota, uvotela inguquko, usuthi ukuba empty esiswini, it doesn't mean ukuthi you are empty
empty mind. So kasinaka nini ngila kusasa letu lelabantu abethu. Yebo abantu balambile but abasuthiswa ngamanga njalo indlala into endala engenandi esikhathi sokhetho kayibi khona ngokuphela kwethemu yombuso lokuba sebenzisa abaphathi bezigaba amasebhuku bewathembisa ama-$50 kanti all along bebengafuni yini ama-$50 lawo. So ke ngithanda ukuxwayisa abantu bakithi ukuthi kasinanzeleleni into engasilethela inguquko kithi. Ngiyabonga ngu-Felix Dube kwebhubhu wa 11.
Hayi siyabonga balaleli bethu lawo ke bekungamazwi enu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika umongameli Joe Biden uthi izulu lesiphepho uHurricane Ian beli likhulu kakhulu okokuthi kucatshangelwa ukuthi kungaba kubhubhe abantu abaningi kakhulu. UBiden wethule amazwi la izolo esikolweni seWashington DC esithi usevumele ukukhululwa kwenkulungwane yamadola ukuthi iphathise abehlelwe ingozi yezulu leli. Yezi laleli zulu libikwa selilubhekise esigabeni seSouth Carolina. Sixoxelisana neseZimbabwe esihlala esigabeni seFlorida, umnumzana Tamrai Gwekwerere saqala ngumbuza ukuthi umumo unjani khonale.
Hayi umumo hayi awulunganga ngapha iqiniso sibili bafo ngoba into ekhona ukuthi umoya oyisivunguzane sibili uchayiwa uyisizihlahla hawa suphuna ezinye izinto emadolobheni lapho ukuthi hayi akumanga kuhle sibili iqiniso sibili kubese ukuthi ke lokho bekusenzakala emalangeni ya izolo khona apha ebusuku namhlanje ye hayi lapho esikhona thina hayi izulu lakhona alisali ningi kakhulu eliwayo la umoya awusachayi kakhulu kodwa ke into esikhona ukuthi hey indawo yonke isigcwele amanzi amanzi izulu line kakhulu sokuvaleka indawo eziningi sibilo kokuthi hayi lapho esikhona thina abantu sebethwala sebekhitshwa besiwe endaweni okungalamanzi khona njalo ugetsi uhle wahamba hayi into yakuqala ukuhamba leyo ngoba umoya obuchayi uwisa amalokuzeni amapole amagetsi akhona. So akumanga kuhle sibili ngabe liqiniso.
Sizwe umongameli Joe Biden esithi lizaphathiswa ngemali yokwakha njalo izindlu ezaba zidilikile lokunye ukonakeleyo. Lizaluthola yini lonke usizo lwakhona ngemfanelo njalo?
Hayi imali le enikezwa nguhulumende vele yinto yenziwa nguhulumende weAmerica. Kule mali enikezwayo nxa kube lo simo esinje esenza akalayo bathi FEMA FEAMA iyanikezwa abantu ukuthi abantu uyithole wena njengomuntu hayi lokho kuyabe sokusiya ngokuthi khona wena ulamali kwama insurance anjani lokuthi khona usizo lolu uzaluthola njani wena direct kodwa hayi wonke umuntu uyancedakala umuntu uyancedakala njenge ilofu zeni state of Florida njengoba nechilo uBiden upresident kuthi ukuthi sebeyanikeza ke imali emele vele inikezwe kuma states lapho kuyabe kuyenzakala khona ingozi njengale evele ebuya ngelokhuzeni ngomumo womkhathi.
Alo ke ngumnumzana Tamrai Gwekwerere isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika esigabeni seFlorida ubekhuluma ke le studio 7 ekhona le eFlorida.
Lo ngumsakazo we studio 7 sisakaza eZimbabwe. This is wasiphuma a Voice of America at the Washington DC. Jabo.
Isikhathi asisavumi ukuba siqhubeke sisonke kodwa singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo. Amatitshala athi lanxa ayethimbise ukukhalala umsebenzi ngenxa yokungangezelelwa iholo baya emsebenzini ngoba besethuselwa. Iningi lilokhe likhala ngokucitshwa kwamandla kagetsi mahlayana elizweni. silugqiba ke lapha uhlelo lwathula lamhlanje livalelisayo ngChris Gande. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voadebele.com. Masidibaneni njalo ngeviki ezayo ngomvulo sikhathi sinye, kodwa ezantambama ziyaqhubeka nsuku zonke. Asidibane.